You know, here in the United States, we say that it's not an accident that freedom of the press is the First Amendment of the Constitution, because
lapha eMelika siqakathekisa ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile okumunyethwela yisisekelo sombuso welizwe. Ngoba nxa kungela nkululeko yentatheli zindaba, kutsho ukuba kuyabe kungela ndlela yokuba uZulu athole imibiko lolwazi lokuzikhethela umbuso wentando kaZulu. Lokhu kusobala kubohulumende abayintando bayiphikiswa. Abathi kungaba lokhetho olulempumela ephikiswayo, bavimbe ukusabalala kwemibiko loba ukwethulwa kwezindaba. Bayakwazi ukuthi ukwethulwa kwemibiko ezindabeni kulamandla ukuvula amehlo kaZulu akhethe ukuthi uthatha nyathelo bani. Ngakho ke kabafuni ukuthi lawo mandla abe sezandleni zikaZulu.
Balance out the power of the leaders, and that's why they close down the presses, to keep the power for themselves.